Ngemva kokuxoxisana nokungakhangela bemhlanganisa behlanganisa amakhandaro endawonye, kungaphuma indlela yokuthi baphathiswa njani laba abalahlekelwa izilimi zabo, izihlobo zabo ngesikhathi lesi. Kuvumakale-ke khonapho ukuthi abantu babonisane ukuthi hhayi sinenza ngoba into eyaziwayo le engafihlekiyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi esigabeni esinjubani walahleka ngendlela enjubani la wakho ngendlela enje ngesikhathi sombhuqazo. Abanye balahlekelwa izimpahla zabo, abanye bathithela imizi, abanye bathithela izindlu, konke ngokwalo kunjani khona ukuthi bangancediswa njani laba bantu. Ngokunjalo bona ngani kuyezwakala yiko ukuthi kuyatshengisa ukuthi xa kungakhethakala abantu abaya finyelela ebantwini, izinto ezinjengalezi zingaphuma ebantwini. Kunjengaloku uhulumende-ke uyamele ebe nempendulo kikho konke khona okulethwa ngabantu. Ngibona ngani-ke abantu siyavumelana uluhlelo lolu lungabanjwa fili kuhle kuhle, kodwa-ke kukhona okunye okuhluphayo nje esinyeleso sokuthi kubuyelela okuyikokubusuku okuthunuka amanxeba. Asithingeni indlela, asikhetheni indlela engathuniki amanxeba kube le ndlela kuphela. Sikhulumeni ngako lokhu kuyinto ukuthi kwenzakala, kodwa singaku qeda ngaluphi usobo sizwisisana sonke ukuthi she singabantu abamanyeneyo siyizizwe esinye isizwe seZimbabwe. Abantu singakhethanilanga umhlobo, sesikhethana nokuthi singabantu beZimbabwe, sidinga ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.